Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi u-3 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kahle.
Okwakathesi e-athloni inamba yethu besikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalinengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi bayehlulekile.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwabo.
Ibutho lesizwe likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngibona ngazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganeni yephakathi laphakathi kwemganeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasebenzi kahle. Kumanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle, abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo badlalela kwabahlanu kusiya phezulu ngelanga linye. Kumanani ayizolo khona kulaba isitshiya kalombili 8 ababulewe yi-COVID-19 kobulawayo. Elizweni jikelele babengamachumi amahlanu ababhubhileyo. Idolobho leHarare yilo elilabanengi ababhubhileyo abalichumi lasithupha 16. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele bangamakhulu adlula isithupha 686. Kobulawayo ababanjwe igciwane leli bangamachumi ayisithupha lanye 61. Sixoxe lo-Councillor Sinikiwe Mathanda okukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni. In a normal situation besibokubekwa like city e-athlon bokubekwa between 8 and 12 ngelanga, besisiba le mngcwabo between 8 and 12 ngelanga e-athlon cemeteries. Then when it comes to iluveve singabali ama still babies because ikho lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala, bese sithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-athloni inamba yethu besikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalinengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga, okungangokuthi inani lakhona sibili beselikhwele kakhulu. Imbangela kungama cases awe COVID abeseqanse kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo, and inkulu kakhulu ukuthi ngitsho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese zisiba le challenge enkulu, bese zisiba overwhelmed sibili okokuthi besingasanelisi sibili, bese siba ngamaphezulu amahlombe be up ngendaba ye COVID-19 yona le khona.
Sizwa kuthiwa amathuna e West Park avaliwe ngenxa yokuthi umtshina ogebhayo amangcwaba awusasebenzi. Ungasitshela ukuthi njengecouncil lithatha nyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani?
Engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge, but ngingakhulumi kakhulu bengithanda ukuthi ngiqondise ukuthi eWest Park kasisabeki njengobulawayo, sisangcwabi njengobulawayo city council, sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalelayo, kube sokubuya labanye bama-churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjenge Gudaramwari, kube sokubuya abe-army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi ezisetshenziswa eWest Park. Then ubulawayo wethu ubeka e-Athlon leLuveve Cemeteries okwakathesi lapho esikhona njengobulawayo. So i-problem the sibelayo engamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha amagodi ethu usuke wasusifa, kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye, and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service kuzama ukuthi ku-service, but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe, so umtshina ubungasatholi lawo ukuthi uye ku-service. So i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandelwa, but ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya ku-service.
Lo ngu-councillor Sinikiwe Mthanda okukomiti ebona ngezempila kahle kumanisipala wakobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, lanxa bekhona abathi behlulekile ukuhlatshwa ngenxa yokuthi amaphepha wabo awamanga kahle. Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi yena uhlabile kungelahlupho.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwami nge-experience yami engibe nayo mina ngesikhathi ngisiyahlabisa. So angazi ukuthi lapho abayekhona kukuphi abafike babayalisa khona ukuthi bahlabe. So mina ngihambe ngingumuntu ovumelekileyo ukuthi ahlale eSouth Africa, so nginamaphepha ami wonke, ngine-ID, ngine-passport, ngiyi-permanent resident. Kodwa ngithe uma ngisiya esibhedlela e-public hospital ngase ngikhohlwa i-ID yami. Ngithe uma ngifika ngaproduce i-passport, i-passport yami wayithatha lwani muntu wangiregister kasha, saqala kasha, ngangena ngiyi-walk in ngahlatshwa same day. So lothi abayalisa ukuhlatshwa hhayi angazi ukuthi kuthatha kuphi.
Kuyini kahle kahle abakufunileyo kuwe?
So i-system, i-online system yokuregister ivelile provision, ine-provision ye-passport or ID. So angazi ukuthi why izoba nalokho njani bese ibuya futhi yalisa abantu ukufaka ama-passport yabo. I-online system, i-walk-in system yokuthi uyangena nje noma ungubani, noma ungakabizwa, ungakaregister, iyavumela futhi ngoba yiyo engigcine ngiyenza njengoba ngishilo mina. Ngafika ngaproduce i-passport yami, bangamukela mpela. I-passport ebhalwe Zimbabwe engafihlwayo ngoba mna nothing to hide ngokuba lapha e-South Africa. Bafune i-passport kuphela, that's all they wanted from me.
Bakhona yini abanye abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi labo bahlatshiwe?
Yebo, kakhulu abaningi. In fact mina ngihamba nomfowethu engihlala naye wahambe ephethe i-passport yena. I-passport yakhe yile yama-permit lawa, ama-special permit awe-Zimbabwe, ama-Zimbabweans run. Wafika naye wazihlabela, akazange abe nenkinga. Nginomfowethu ongumbalisi la ofundisayo, usehlabile. Nginodade wethu obengumbalisi ose-retire usehlabisile.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Yebo 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 mthokozo omuhle siyalinxusa ukuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le coronavirus elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi leAfrika. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Ibutho lesizwe leZimbabwe Defence Forces likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo ehofisini yehlalani kuhle eCountry Park lemavingilini eFood for Less Shopping Center emganwini kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Leli nyathelo libikwa lithethwe yikansili yakobulawayo imanyene lohulumende njalo lingeminye imisebenzi yokuphathisa izabelo equtshwa libutho minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi ukunanza ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ukansila Mzama Dube kaward 26 emganwini kobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba abantu bebethola lolu sizo kukilinika eyodwa kulindawo obese kubangela indwendwe ezinde.
Engikujabulela njengokansila ukuthi ngizwile abeklinika bengitshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngama butho ngezindlela futhi ungathi amabutho abantu bazathi amabutho bayotshela umbhobho beyesabe futhi ithini ngabezempila kahle yikho engikuzwileyo ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bonangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amalayini lawo abesiba makhulu kakhulu njengenketa klinika ethwala abantu abaningi kakhulu emganini bakula klinika. So vele bebekhathazeka kakhulu kusuka emganini bebuya eklinika ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphilanga bekusiba nzima kakhulu. So ngaleyo ndlela bonangazani ukuthi ayancedisa kakhulu.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezijiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ingazani indawo le ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isecenter kwemganini iyephakathi laphakathi kwemganini. So abantu bonke abemganini abembundana aberenjimu bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu babone ekhilika nxa ngikhangela ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuwadi yenu ngomkhuhlanelo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Sikubonayo njengezinkokheli siyakubona sikuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona suza ukuthi for umuntu oseduze wakho isikhathi esiningi anti sasithi nxa sikhuluma ngakho abantu bethu akunjengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi. Esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelele ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizi ukuthi bakithi okubuthana asikunanzelele ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani. Kuyazi kukhulunywe lokuthi ezifeni bakithi asibone lokuthi sibabalutshwana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokene ama-mask i-social distance sigezene izandla into abantu esibakhuthazayo nokuthi akube njalo. Ama-meeting lana amaningi ehlala siwabiza kumbe i-organization layo thize ithi ngafuna ukuphokuthi wathi ngibiza izakhamizi iyebuthani thi izakhamizi kathesi siyacela ukuthi hhayi kake kuphumule mbijana khona kuyani sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli. Mina njengewadi sithanda ukucebisa engisebenza laba be-residence association i-BOPRA ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-chairman eziqindi ward 26 and ward 25 ukuthi asikhuzaneni kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagojisayo kuyahlupha sile kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa sabasicela nje komthetho labo ukuthi hayi besincediswa ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyinothelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu. So bese ngicina ngokuthi kulama tuck shop. Ama tuck shops esinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona ebegula bebanje ama COVID, but yese kunanzela ukuthi kuzothuma umuntu ongkhona okanjiwe kodwa business yanjani iyabiloku ihamba abanye besebenza. So khona khona sicela sokuqaphele nini isifo kumakhelwane. Xa singabona vele sokulizwa ukuthi masitshela nini amaqiniso. Okunye futhi ngikuthoyi ukuthi lanxa ezifeni siba khona la case abantu kabatshelana amaqiniso kodwa hayi osithile bakithi uthethe i-COVID. Kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa bebuye sewuspreyiwe.
Lo ke ngukansela Mzama Dube okaward 26 emganwini kobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri ukwele Rwanda lapho akhangelelwe ukuxoxisana lomongameli Paul Kagame ngodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique lobudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leThe Chronicle lilodaba lokuthi izikolo ziphakathi kwamalungiselelo okuvulwa. Izikolo zavalwa ekuqaleni kukaNhlangula zimele zivulwe ekupheleni kwayona leyo inyanga kodwa ngenxa yokuqonga kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 azisavulwanga. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona kwistudio 7. Hayi, siyabonga ukukhuluma uGilbert Gala, sibonge uGibbs Dube, sibonge uTungameli, sibonge bonke abasakazi abasebenzela istudio 7. Sibonga ukusithulela izindaba ezimnandi kangaka ezisixwayisa ngomumo welizwe lakithi. Hayi, kubuhlungu khona nje njengoba nisizwa neratio khona ICTA Mashonaland and 7 emandebeleni is 3. It's true because we are the second option eZimbabwe ezweni lakithi. Siphinde sithi ke lo mbuso okhona usezozenzela ngoba into okumele sinanzelele ukuthi abantu abajoyina iqembu lakithi elingumthwakazi sike sizimeleni sicontrol izinto zakithi. Abantu beke behambe nje neqembu lakithi abalaziyo abalizwayo elibamelayo endaweni zakubo, hhayi ukuthi kusuka abachabi le Mpumalanga bezosiphatha ngapi. Ngiyabonga.
Sayibonani, sayibonani balaleli labalandeli beStudio 7. Lami ngithi ngiphawule lapha hlobo sami. Iyabona indaba leke yaphawulwa ngomunye ekazaba, hhayi bakithi yayedlula umdala leya izaba. Asike sizamene ukutshintsha, sike sibone liyamanye amaphathi, sike sime ngezaphu ngoba izaphu eyiye yakhulula abantu yehluleka bakithi. Angisoze vele ibe isayandawo. Njalo kumbe semphawula la ngalowo ukuthi nana uma abantu bephawula la babuleke beqhuthuza, hey ishona, hey anzake ngizwe ishona mina ngisithi iNdebele. Hhayi, asike siyekeleni bakithi ukuthi uhlevana ukuthi siphathane ngalendlela. Akusoze kuyikusise ndawo lokho, hayi akusoze kuyise ndawo. Angiyabona.
Osalibonani, salibonani Studio 7 okhuluma nguJosephat Moyo. Sizwile abantu bekhuluma ukubana kuhlupha kuphi esishoneni leMandebele, sizwile ukuthi esishoneni kungcono lakithi. Siyabonga Felix Magalelo obhodile ilizwe indawo zonke kodwa usibhode usuphuma kuMDC khona apho. Siyazibuza ukuthi why ubungkhona uqala ukubhoda manje. Sithi question mark akompa. Sibuye la kubaba lo OTC votele uSibangilizwe umtakankomo. Singenza njalo, sizozibisela emuva. USibangilizwe asomuntu ongawina manje. USibangilizwe labo Peter Ndlovu laba kuthiwa bafuna ukungena kupolitika bame bangene ebandleni eliseduze not ukuthi ebethi bavula eyabo iparty, abangene ku-MDC kawandla emthwakazi manje ilama chances amancane ukuthi ngawina. Ube bayabambana wonke amaphathi, kungabi lezi qembu. Inkinga yokuthi wonke umuntu usedonsele esikhwameni sakhe.
Okhuluma layo ngu-Simon Masebo eBhambathi. ovela umjwayele ohlala ehlutshwa zindlovu kwamakhulela. So yikho hayi ngithi engikwazisa ukuthi kusisize usikhale ihofisi elingaphezulu ukuze umsebenzi ube right.
Uvuka njani bomama ekuseni? Siyithemba sivusiwe emaqhawe omthandazo. Singale ekuseni aluba singena esikhathini somthandazo kule ngoma engiyithanda kakhulu. Ingoma ithi bekunzima endleleni yami ngisinde ngomkhuleko uhambo lwami belunzilezinkedama kodwa namhlanje ngiculela inkosi ngokuthembela enkosini ngokukholwa kuye ngolandela yona ingikhokhela ekuphileni kwami ngizophakamisa ibizwi layo ngazise abanye. Bashonile abazali ngasala emhlabeni ngedwa lapho ngafunda khona ngoJehova ibisingithathekisa ngaphansi isigcina ibisisithi lingamangalizi hlobo mali bona ngiseze nje ngifundile ngosemakade. La ngamazwi oyabe usuwatsho umhlobo wami usunqobile phakathi kwezilingo lezi esiphakathi kwazo sengathi uNkulunkulu kazibone yena ezibona nxa uNkulunkulu esesitsho esesidingena ekujabuleni kwenkosi yakho usunqobile ngamazwi oyabe usuwatsho ungazwi ukuthi unqobe njani phakathi kobunzima obungaka ezilingweni esibhekane lazo ekufelweni esibhekane lazo. Asisela bazana, sisela zihlobo, sisele sinjalo kodwa uthina ngokuthembela enkosini lokukholwa kuwe ngoyilandela inkosi yoni ngikhokhela. Ngaye nale ekuseni izihlobo ezithandekayo asiyilandeleni inkosi noma kunzima. Ye abanye imithandazo isiphenduliwe izihlobo sezisilile abanye imithandazo bathandazile kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuba azithathe izihlobo esithandekayo. Kungasimangalisi njalo kungasizwisi ubuhlungu kakhulu ngoba ingoma iyatsho ukuthi lingamangalisi hlobo nxa selibona ngiseze nje ngoba ngifundile ngosimakade nguye ekade engikhokhela loba engaphendulanga umthandazo wami ethethe izihlobo. Sithanda ukubonga ngayenale ekuseni bathandekayo mayuyo nkosi sihawukele siyancenga esihlalweni sobukhosi senze senze intando yakho ngazo zonke isikhathi kwenzela ukuthi lathi sithole usindiso lokungumthandazo wami hayi nanekuseni ngiyathandaza. Amen.
Hey, livuka njani msasazi Studio 7? Ngithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu bakwi-WMDC Alliance abake bekelane le mthwakazi mthwakazi labo esilogane sabo ukuthi ishona eyamashona thina vele silwa lesi system yamashona and thina sichange asifike umphini and asishiswa yitiz phephethi sinkwayi sishiswa yitiz phephethi yoni ti bona babona i-tribalism kithi bayekele i-tribalism ekhona apha emashoneni kanti esininjele ukuthi i-national team igcwele amashona kuphela abavenda kuwasutha kule izothi thina nxa sesikhuluma sokumele sivule umlomo sokuthiwa i-tribal isekele islogan sethu lada lanenzana kwenu kwe-MDC wena babawelupane wena nguzukhuluma usithi hey Studio 7 ivumela abantu bakamthwakazi lisekele Studio 7 ayikhethi kanti zonke lapha nxa ikhuluma ngezano ilekela iyalekela ikhuluma ngezano kanto yini why thina singasithi lana ukukhuluma ngezana sifana lana elikhuluma ngezana ikhuluma ngomnangako every time lina abantu be-MDC Alliance selayehluleka vele kanti esiliyakhuluma ngomzora hey umakhuphe ehluleka and i-tribalism ilani lina abantu be-MDC umakhuphe kwasekumele ukuthi abe ngu-president lamehlisa lina abantu bakithi bezindebeleni angazi ku-MDC vele kuyini elikubona sisahlala silitshela into soze sifikele emuva lizikhothamathe lingomazibaba namhlanje ngokuthi lithanda into zemzini and so silifihlele nalini abathengisi lina lina abathengisi lina sathela thina abantu bakamthwakazi vela ngezifihlele asichange asifihle umphini didingana emzini buyana ekhaya ngapha ma
livuka njani basakazi vuka Studio 7 thina siyaphila ngukhuthe entaba zinduna ngithi mina umanyano wepholati akuselanto ozayilungisa vele futhi noma nini ngoba usuthengiwe izalo uphifu ngezimoda amapholisa akabalazimoda emakliniks akulama ambulance ezibhedlela kulambheda abantu bathwele nzima bayahawula kulalamitha kulalani uhulumende kulokuthi athathe imali yona leyo athenge ngazo lezi zimota zinika bePollard afaka imithi ezibhedlela afaka ama oxygen abantu bakwazi ukuphefumula nika ama police izimota lokuthi bakwazi ukusebenza uthatha izimota ezinika umadukhu akusela into abazayenza sebethengiwe laba kulanto ezalungiswa ngumanyane wePollard ukuthi imota lezo umadukhu uthi baza kuya kulanda abantu besiyokhuluma ngabo lingazo behamba ngazo ukukhuluma la uphi umuntu thina sivotela ngumadukhu asivotela ngomnankagwa thina siyamazi umuntu esamvotelayo so abantu abazakhuluma labo bakhuluma labo bani leyo into engasebenziyo leyo abayenzayo leyo sicela ukuthi ungadlalisa imali yelizwe akulungisa izinto okumele zilungiswe ukuze abantu bazuze inhlala kahle ayikhona lokho okwenziwayo ukutshona besidla imali kahulumende beyichaphaza ngalindlela kade sebathengile ngemota zonezo
kustudio 7 kustudio 7 siyalibulisa lonke kustudio 7 bese sibulisa abalandeli bonke baka studio 7 mina obulisayo ngube osegoli eSouth Africa ngithi ninjani nonke kustudio 7 nabalandeli bonke baka studio 7 lamazimbabwe wonke asemelika nyabingelela ngithi ninjani bafowethu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ukuthuka siyabonga kwezemelika Ukuqala komthetho okuvuselela izakhiwo o-infrastructure bill kukhangelelwe ukwenza amagagasi e-internet abambeke lula lezinye inhlelo zakulezi insuku zithuthuke njalo kusungulwe imisebenzi ngenxa yokwakhiwa kwezakhiwo kunye lemigwaqo lamabholoho Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi lumthetho uzavuselela umnotho welizwe leMelika
ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu izinto ezifana lama bridge sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezichiyene konke lokhu kwenzana emuntwini umuntu ofuna ukusebenza imisebenzi izavuleka ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu abantu bayathenga so kuzathuthukisa i-economy kuzanceda abantu abahlala lapha e-America izizalwane zase-America ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle kuzabavulela imisebenzi kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele nxa uthi lapha kulelizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu kungaze kuthiwa imisebenzi khona nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala beluku benjalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza mna ngathi njengalapha endihlala khona lapha e-state se-Washington uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzomnye umuntu oloku sindikangisebenzi kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring u-FedEx uthi hiring i-construction company Lambertin ithi hiring i-pharmacy ithi hiring so kuzafanana lakhona lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi but wodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kusuze kumncede ngalodwa kuzanceda abafuna ukuzinceda abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo mina ngibona ngani yiyo into ezakwenzakala hayi mina ngokubona kwami ngibonani kuzanceda kakhulu
siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle
umbuzo wakho ngenhlelo zika Biden oqakathekileyo lapha yuthi inhlelo bani uBiden azilethayo uletha inhlelo ezithandwa ngabantu kumbuletha inhlelo ezithandwa kuzima lapha uthi ngalesi sikhathi sithi thina singathi ukuthi inhlelo zika Biden zinjani kaziphumeleli sikhona ezinye eziphumelela sikhona ezinye ezingaphumeleliyo ezivalelwa ngama Republicans njengokusitsho okukhanyayo lapha ukuthi ama Republicans awe Senate lawe Congress bazahlala beloku bephisana lokulethwa nguBiden but uBiden uzakwenzana nxa inhlelo azilethayo zithandwa ngabantu uzagcina sethatha inhlelo lene sizana sesifaka ebantwini esihamba ibhoda ilizwe ukuthi atshela abantu ukuthi ikho lokho mfuna ukukuletha kodwa abantu libavotela congressmen labo bayazivala. Then abantu sokuzaba kube yibo uzamele bafake pressure iCongress leSenate ukuthi bavotele izinto esifunwa ngabantu wathi zingafunwa ezifunwa yibo kuphela. Ngoba umuntu yena nqehleze endlini izinto ezimhlupha ezakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe. But kwiCongress leSenate nxa bese Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto ezilethe ukuthula kumbe ezilethe ukudle ebantwini kumbe ezilethe umsebenzi. AmaRepublicans ayafuna ukusebenza, amaDemocrats ayafuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bayafuna ukuhola imiholo ephakemeyo. So umuntu oseCongress lo seSenate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazakwenza ukuthi babe lakho ukuthi oCongress babo, congressmen babo labo Senate laba bayiRepublican Party bavotele izinto ezifuna uBiden.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osokubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kuhle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.